kube lokudana kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukubana iqembu leZimbabwe linqobe ukuze libe ngelinye lamaqembu elingaqhubekela phambili kulokhu abakuthi ngamathimu afinisha ku-best three, kodwa kukhanya isikho khonokho sokuzakuthi-ke bephindele ekhaya abafana beZimbabwe ngomvulo. Kutho ukuthi sokuqakathekile-ke ukubana sibuyele kulokhu abakuthi i-drawing board, sibone ukuthi inkinga yethu kahle kahle ingaphi kwezomdlalo wenguqu, njalo sizame ukukhuthaza abadlali bethu ukuthi baqakathekise ukumelela ilizwe kuqala kule mali.
Wonakale ngaphi lapha hade?
Ngokubona kwami mbone ngathi bekule zinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali beze bekhiphe la magama okuthi kungaswelakala njani imali, kodwa kuthwalwe abalandeli, kwathwalwa kanye lentatheli zezindaba ukubana zihambe ziye khona le eCairo. Ungabona-ke sokulokukhonona okunjana kusuka-ke kungabi lokuthembana, kube sokusiba nalokhu abakuthi at the end of the day sebehamba nje abafana ukubana bayefufila ama-fixtures, abasadlali belothando belenhliziyo yonke ukubana bamelele ilizwe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi nxa sisuka sisiya kuma-tournament lawa sisuke silungisile into ezinjengemali. Nxa singalayo imali sihle sibatshela abadlali bethu, nabadlali bethu esibaletha ku-national team bebekwazi isimo lomumo welizwe kanye lezifa.
Abantu bakhala ngonozinti.
Chipezeze uyadlala, uzakhumbula ukubana uChipezeze uyenze kuhle ekuchikenini, ichikenini leyi ethethe i-league title yaze yaya ku-Champions League, lapho-ke iqembu le-South Africa iBaroka United yambona khona. Uqede nje isizini yena le esiphuma kiyo edlala khona ngale kuBaroka United. Ngumdlali odlala kakuhle, namhlanje nje bekungayisuko silo suku lakhe. Kodwa mbona ukuthi umdlali uwonakale lamuhla ngomdlalo lo we-DRC. Izinto zivele zawonakala kugame ye-Uganda, lapho nje bekuyikuqhubekela phambili kusiya phambili. Singasola nje umdlalo wodwa, kodwa into ziwonakale kudala.